So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 29/4/2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lamukela imbiko yesithunywa seUnited Nations unkosikazi Alena Duhan othi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yezanu PF zesulwe ngenjabulo.
I corruption kuphela le mismanagement yiko sekulele economy yelizwe. Kodwa okokuqala entanda ukuthi ngikutsho ukuthi ama sanctions yiyo aphambili. Ama sanctions yiyo asebulele umnotho welizwe.
Kodwa abanye bathi lanxa befuna ukuthi izijeziso zesulwe, iqiniso ukuthi ayisizo ezidala ubunzima elizweni.
Zabantu bakhalutho ngukhulumende obusa kuvi ogcela amahulukuqu lamasela abantu benkohlakalo. Yikho mbona ngathi izijeziso ezikhona ebantwini beZimbabwe.
Udaba lokuthi abasebenza kwezempila kahle kumele baqale bafundiswe izifundo zokuzinikela kunhlelo zesizwe ludala inkulumo.
Abantu badinga ukuzwisisa ukuthi linto kambe ingabe ihlanganisela abantu abavele abakuhealth kumbe sithi izabe isenziwa yilaba abaye befuna ukungena kwihealth.
Ibandla lezaphu liphakathi komhlangano weCongress lapho okuzakhethwa khona umkhokheli omutsha ozakwelama umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa isithunywa seUnited Nations unkosikazi Alena Duhan esithi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu PF ngele Melika lele Bhilitani kumele zesulwe ngoba zilimaza uZulu makhaza. Amazwe omabili akhangelelwe ukuqhubeka efake lezi zijeziso ngoba injongo ezafakelwa yona ilokhu ingaguqukanga. Izijeziso lezi zafakelwa inkokheli yezanu PF ukuyikhuthaza ukulondoloza amalungelo oluntu aqhubeka enyathezelwa nguhulumende. Ekhuluma lentatheli zindaba izolo unkosikazi Duhan ukhuthaze njalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi asungule inkulumo eziqotho ukuze kulungisiswe okuhluphayo kwezombusazwe kuhlonitshwe amalungelo oluntu njalo lo mthetho ulandelwe ngemfanelo. Uthe kumele kuqedwe njalo inkohlakalo elizweni. Ibandla lezanu PF lamukele imbiko le ngezandla zombili. Lanxa elemelika lingakaphenduli umbiko kaDuhan, selikubeke kwacaca esikhathini esedluleyo ukuthi ukuze lesule lezi zijeziso kumele uhulumende ahloniphe ilungelo loluntu, aqede inkohlakalo njalo alandele imithetho yelizwe ngemfanelo. Untungamile Inkomo Studio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena othi ngaboni zisuswa lezi zijeziso.
Umumo lowe Zimbabwe ama sanctions kuliqiniso ukuthi yosubulele umnotho welizwe. Angivumelani lalokho okukhulunywa ngama British lama Americans athi wona i corruption kuphela le mismanagement yiko sekulele economy yelizwe. Kodwa okokuqala entanda ukuthi ngikutsho ukuthi ama sanctions yiyo aphambili. Ama sanctions yiyo asebulele umnotho welizwe ngoba ama sanctions yoba kuphambilini sikhuluma ngokuthi abantu laba bela kube khuluma ngokuthi ama targeted sanctions. Ayisiyo ma targeted sanctions lawo ngoba ama lokuzeni ama IMF labo bani bonke laba abayibo abaphethe izimali zomhlaba ngabe ngase sibolekisa izimali lezo bese ivalela phandle njengelizwe leZimbabwe sokutshengisa ukuthi you are sanctions la njalo ungakhangela nxa usema targeted sanctions abantu abahluphekayo ngabantu kuphela nje abantu abangaphansi lapha emakhaza andibahluphekelani labo bantu bahluthekisela ukuthi babe lomvukela bavukele uhulumende yikho kuphela ukuthi bazobuhlungu bacine bevukela uhulumende njalo ba at the end of the day kwenzelwa ukuthi kube le protest vote abantu bevote bezondile bevote besithi bazondile and umuntu ozondileyo uyabe engavumelani lalokho okukhona ngaleso sikhathi
amazwe la njengoba esala esithi okubulala umnotho kayisizo zijeziso kodwa yicorruption inkohlakalo lokungabuswa kuhle kwelizwe singabona yini mhlawumbe bevuma ukuthi hayi ingempela izijeziso zilomthelela omubi kumnotho weZimbabwe
okukhona ukuthi iAmerica leBritain bavele bona ambaboni belento abayivumayo ngeZimbabwe ngoba konke lokhu kungaba yize nje abakwenzayo ngoba okwabo babuhlungu bakho ngakho nkomo umhlabathi iland leyathathwayo konke lokhu kwana babengalandaba iAmerica leBritain le ingalandaba kusenzakala sibuyela isikhathi sobhuqazwe lemuva bazange bebe lendaba lalutho ngoba umhlabathi babelawo khathesi umhlabathi usuthethwa ngabanikazi lapho lendaba khona bayalwa laba bantu kungenziwa yonke indle ambaboni bevumelana lalokho abaza kuthola ukuthi ama sanctions ayiwa phambanisa ahluphekisa abantu abantu makhaza abantu phansi lapho bathwele nzima baphila nzima ngama sanctions enelokho baza kuthola kodwa baza kubalekela khonoko bese bephuma lokunye okwabo abakufunayo ukwenzela ukuthi babe vele ngabantu abangavumiyo ukuthi ama sanctions yiwo asebulele umkhonomi welizwe lethu leZimbabwe ama sanctions yiyo ahluphekisa uZulu weZimbabwe ama sanctions yiyaletha ukuhlupheka phakathi kwabantu ama sanctions yiyaletha ukuthi intandane zilale zingadlanga ama sanctions yiyaletha ukuthi abafelokazi bahlupheke balale bengadlanga wonke umuntu uyahlupheka eZimbabwe ngendaba yama sanctions
umnumzana believe gawule yisiphathamandla sebandla lezano PF siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla yena othi umbiko kankosikazi Duhan undebe mbili ngalokho ibandla lezanu PF akumelanga liwuthakazelele kakhulu lowo mbiko
ngoba ngithi uchilo wathi lezi zijeziso zenotho zilimaza uZulu lokhu okutshiwo iZANU-PF kusukela lale emuva lanxa nje sisazi thina abaningi ukuthi izijeziso lezi zafakelwa abakhokheli bakahulumende leziphathamandla zezanu lamankampani amanye athize athinteka ekuphambaniseni amalungelo oluntu ngakho-ke mbone ngathi-ke vele nje wabachayela ekhanda bona bezanu PF base bechake impembe lamagogogo ukuthi yiko kanye abahlala bekukhuluma kahle kodwa ngithi ke khonapho lanxa ebethunge United Nations umbono wamuthi lokhu labo abafaka izijeziso zenotho asoze babe le ndaba lakho ngoba izijeziso zenotho asizo azivelanga ku-United Nations zavela kubo-USA zavela kubo-UK zavela kubo-EU zavela Australia zavela la manye amazwe ama-Nordic countries laba ke bakholisa khona ukuthi uthe izizwe lezo ekazikho emthethweni njalo zihawulisa abantu abaningi beZimbabwe lanxa nje laba abaningi ukuthi bahawuliswa izizwe lezo kuvela bangikwazi abantu bahawuliswa nguhulumende obusa kubi ogcwele amahulukuqu lamasela abantu benkohlakalo yikho mbona ngathi izizwe ezikhona ebantwini beZimbabwe hayi kona lokhu okukhulunywayo owabozidera labo bani bani lokhu ngokwabantu abalutshwane kumele bakulungise lalabo abathi bayaphambanisa
siyabona ukubana ungani ubambe lapha wabamba lalaphaya okokuthi lalabo abangani bebemsola bakhona abangani hayi ayisiyo indlela ade becabanga ukuthi uzakhipha ngayo iripoti wena ukubona njani
hayi ngiyakuzwa sibili ubambe lapha lalaphana ngibone ngathi mina ubezama ukusebenzisa lokho okuthiwa ngesilungu idiplomacy ukuthi lanxa ubechaya ngale achayela ngapha ukwenzela ukuthi angathi ke uyamkeleka ke okwethuleni umbiko wakhe lo ukuthi lalabana bemsola besithu zaphuma lalokhu but hayi kodwa ukhulumile ngoti kakuhlalwe phansi kukhulunyiswane kakulungiswe indlela zokuphathana kwabantu lakho konke lokho ngibone ngathi nje mina ubezama nje ukuthi lokho esingathi ngesilungu balancing the report utumbiki wakhe nje ungaziwa banganxanye kokuphela thole ngapha langapha ezamukuthi ame phakathi laphakathi ayisiwo mbiko ophume sibili wathi yiko zafica ukuthi iZANU-PF lokho okunye okukhulunyiweyo vele kayikuthinti igijimela khona ukuthi izijeziso zenotho lezo kazikho emthethweni yezi zilimaza uZulu lo umphakathi mbona ngathi nje hayi ubezama ngoba na kukhanya ngathi vele umama lo kukhona ungathi angazi imbiko yakho ikhupha njani ngoba sizwa kuthiwa eVenezuela lakho bathi hayi lokhu akukhulumayo kayisikho sizwe njalo lokuthi abeSyria labo bathi hayi abaningi bakhona bada kuphoselwa emgqonyeni wezibi ngobana asiyombiko oqondileyo asazi ke ukuthi lapha kuyozala ngomani.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Udaba lokuthi abasebenza kwezempila kahle kumele baqale bafundiswe izifundo zokuzinikela kunhlelo zesizwe eze National Health Service Training and Induction Modules phansi kwesikolo sePublic Service Academy ludala inkulumo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa emhlanganweni lentatheli zindaba wokuzethulela okuvunyelanwe emhlanganweni wedale labaphathi ntambo elecabinet.
The disease training programs will therefore equip healthcare workers
lezi nhlelo zizosiza ukutholisa abakuhlangothi lezempilakahle lolu ulwazi oludingakalayo ekuqhubeni imisebenzi yabo.
Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo eye hashtag this constitution uNkosazana Abigail Mumpambi uthi akaboni injongo yalezi zifundo.
Kungani singahlanganisi la ma-programs kube into eyodwa mhlawumbe e-administra under those institutions? Uma sokubuya njenge-proposal ngathi inkarakathi ye-proposal, does that mean ukuthi linto izabe vele isizimele laphana? Ngithemba ukuthi linto vele layo is focusing much on issues of patriotism.
UNkosazana Mpambi uthi njalo akucaci ukuthi luqondiswe kubaphi abantu lolu hlelo.
And kathesi kunje abantu badinga ukuzwisisa ukuthi linto khambe ingabe ihlanganisela abantu abavele abakuhealth kumbe sithi izabe isenziwa yilaba abaye befuna ukungena kuhealth.
Umnumzana Efi Dlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association nakhora ugcizelela kulokho.
Yebo kambe khona empilweni kuyadingakala ukuthi izisebenzi zonke kunye lezempila kahle zibe wazi umsebenzi wazo njalo ziqhubeke ziziqeqeshisa zizikhulisa olwazini lwemisebenzi leyo ababe beyisebenza. Kodwa ke kakufanelanga kwenziwe kube yinto yokuphoqelela abantu njengalokho sekusenziwa.
Ukhuthaza uhulumende uNcube ukuba akhuthalele ukuthuthukisa isimo sezisebenzi zakhe hatshi lokho okunye okungazwisisekiyo.
Izisebenzi zezempila kahle zivele zingaphili kahle, amatitshala engaphili kahle. Uhulumende befanele enze into ezavusa i-economy, ezavusa imisebenzi, ikhulise le mali abantu abayizuzayo kulalokhu kufuqela abantu ukuthi bayefundiswa into engadingakaliyo ngalesi sikhathi.
Lo msakazo uxhumane lomnumzana Simbarashe James Tafirenyika okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union othi lanxa kukhangeleka kukuhle lokho okuthiwa nguhulumende, inkinga iza kuba khona kwezokukwenza lokho.
It is good to be patriotic, but the key area or the key issues that need to be addressed are
kuhle ukuqakathekisa ilizwe lakho,
ngoba okuyikho okumqoka okumele kulungisiswe ukubona ukuthi ziyalungiswa lezo nkinga uhlangothi oluthize kumbe ugatsha oluthize kumbe iklinika ethize loba esibhedlela abahlangana lazo kube yikho okuqakathekiswa nguhulumende ukukulungisisa.
These things won't affect even the employees, the employer.
Kodwa uhulumende akakatsho ukuba luzoqala nini ukulandelwa lolu hlelo lwe-National Health Service Training. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lezaphu liphakathi komhlangano weCongress lapho okuzakhethwa khona umkhokheli omutsha ozakwelama umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Umhlangano lo uqale ngolwesine kobulawayo ukhangelelwe ukuphela ngomgqibelo. Indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo wake wakhokhela leli bandla. Usibangilizwe ngomunye wabancintisayo labanye abathi umnumzana Strike Mkandla, Mark Mbayiwa, Matthew Sibanda, Bernard Magugu lonkosikazi Sithembiso Mpofu ohlala kwele Bilitane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNewsday linodaba oluthi ibandla leMDC Alliance selisole umbiko wesithunywa seUnited Nations unkosikazi Alina Duhan lisithi wethule umbiko wakhe ephakathi kokuzwa imbiko yabo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com libika ukuba imuli kamuyi uMaxwell Chimwamombe kweHarare ifuna ukuhlawulwa imali engangamadola ayedlula inkulungwane ezilikhulu ngoba inkampani yeDoves yabangcwabisa ibhokisi elingelamuntu. Umuyi yena wayingcwatshwa njengomuntu ompofu ongelazihlobo, i-purpose burial. Kwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey, salibonani bantu baka Studio 7. Ya, hayi siyaphila nje, sibingelele nje bonke abantu baka Studio 7 abasakazi. Yalikhuluma lo Josephat ePlumtree. Uyazi ngempela umnankagwa ukhalela ukuthi ama sanctions kakhishwe. Kwayena thina esifake kuma sanctions. Ngikhuluma kumanje ama border aka wonke amazwe asevulela ama border sokuseleni. Ngama sanctions kithi lokho ngoba thina siphila abantu baseBotswana South Africa. Uma bengakwanisa ukuzanga kuyindlala kithi konke lokho. Ngikhuluma ko DA kuva sithathe njani isithupha? Usesenzani ukuthi ikorona lena nguyo selolwazi ukwedlula wonke amazwe la lomhlaba lo osekungcina? Kavule laye, kavule. Uselokhu evalile ngciye ngabe ukhalele ukuthi ama-sanctions kakhitshwe. Ama-sanctions loko utshona bekhala behlabela heye kaziye ntikazela akusebenzi lokhu. Hawu baxotsha abelungu lapha bethi abelungu ngababafuni namhlanje sebekhalele ukuthi abelungu babafakele ama-sanctions. La ama-sanctions la mancane kube kuyahambi ngabavala sibi lokuthi ngijoyine indiza mchine vele be lama ambasadaba waseMelika ngapha babaxotsha kuphela ukuthi iZimbabwe mpela into zabomnankakalo ezikhanseli. Abantu beZimbabwe bathwele nzima bantu basokolwa njalo ngakhala abantu beZimbabwe ngabantu esingathi ngama-hard workers basebenza bona babantu ngokuzimisela. Siswele uhulumende, hayi umnankagwa akayenzi kahle. Kavula amabhoda-ke kungenani sikwanise phela ukuthi siziphilele. Ulokhu ekhalela yeyo ama-sanctions kakhishwe, yeyo ama-sanctions kakhishwe, ekhishweni ukuthini bezona besona kangaka khona manje ithi ama-overtarians abantu abalwelizwe yini nje ngempela naleyo. Kathele thina ngendaba yabo kwayona iZBC yabo lo kulobandlululo akukhulumi isindebele kuloke kubhizi ukukhuluma isishona hey ama-sanction hayi ntanti abafake mo. Ngiyabonga,
ngiyalibingelela futhi iStudio 7, ngiyalibingelela konke bahlabezulu akelisisize njengoba ngikhuluma ngeradio ekhuluma kahle into zabantu icacisele into zabantu ukuthi zihlambuluke phela izikhulume izindaba zethu ezizibikayo ezizikhala ngazo ayikhulumi iStudio 7 sizwe singoba liyakhuluma siyezwa abanye bayakhuluma lathi naku siyakhuluma kodwa zethu asikhucela isisi sami. Thank you. studio yabantu ngiyomhlafu mina ngise South Africa ngubishop Khala vele ovala imali yami abantu abantu bezimbabwe bayifuna from 2010 and now ngiyaphupheka manje ngokuhamba lalapho abangihlalele ekhangkha ukuzinkomo kwami kokuyithu cela ke ngiyabo
salibonani salibonani basakazi nabathandi be studio 7 lona okhuluma ngu50 Sondo kufo kaNdlovu laphana esitishini basakazi benthanda ukuthi ngiyibuze nje oromani ngathola ithuba like lisibuzele orongutshunga orombano ezano siyakhumbula umnanga kwa engena wathi yena ama sanction akusizo akusiyonto engabusifisela izwe emuva wathi yena vele angeke ekhale ngamafi I think it was late 2017 or early 2018 esita ama sanction I see wangabisela izwe emuva esithi abantu is time ukuthi siye ukukhala ama sanction silungisizwe wakhuluma yena umnanga kwengena esikhundleni ukuthi izwe libulawa yi corruption ilizwe libulawa ukuthi kungabile accountability kubo ngqongqoshe manje sesishone busy edlalisa imali ze state yenza ama anti sanction mas wenzani ngoba wasitshela wathi ama sanction akuyona into yobulala izwe and lawo ma sanction akusho ma sanction afakele izwe kodwa afakelwa ama individuals angaphansi futhi kwekhulu less than 100 individuals lama company nabo so asazi ukuthi lawo ma sanction engabulala kanjani izwe bese mbuya laphana ngibe sengisiqale ngiye ukuthi kangiye ngichibileke ngiyeqembeke phezulu manje sizwa ukuthuthwa ama overt lawo abochiwe bigitsha abawabophe kakhulu ngoba ama overt yiwo abantu aba izani isikupower ngenxa yabo babehlala nje besithi hey zani Europe zani Europe manje walamba indlala sebeqala babhikisha bethi leyo mali abayihola incane ababotshwa yiyo yibo abayifakile ya inja manje idlumnikazi manje ngiyayithanda mayifika lapho ngiyabonga ngokuhlanganisa ethembisa
ngivingelele ku studio 7 kubasakazi kunye labalaleli bayo bakhona okukhulumayo ngozinja ziyamkhonkhotha oqhamuka laphana kodukuthi bakithi ngithanda ukuphikisana lokuhlaziya kuka ndoda lo ozibiza ngomfundisi kade ngifundisa imbumbulo ngikhuluma ngosibanda la kuyamangaza kakhulu ukuzwa umuntu ozibiza ngomfundisi athi yena ungumhlaziwe zepolitiki kade engumlandeli wepolitical party uthi yena uma iMDC idinga ukungenelela kweSEDEC ethi ngabantu abangalangqondo abantu beMDC abafuna ukuthi iSEDEC ingenelele ekubeni kufanele izinto zaseZimbabwe zilungiswe khona lapho ekhaya isenisithi kuwe ke ndoda wena ozibiza ngufundisi iba ngufundisi othumayela iBhayibheli uyeke le ndaba sepolitiki ngoba suka usurobha abantu lenkonzweni ukuthi uyabathumayeza kanti wena ubathumayisela ukuthi bayivotela iqembu lelo lisupporta iZANU PF ngithanda ukukukhumbuza ukuthi ngalwana mnyaka kuze kube le government ebusa ngokubambisana iMDC leZANU PF kwakungenelele iSEDEC khona lapho ukuze izinto zilunge ngoba iZANU PF injalo yona ekwenza ayifuni ukudonsela ingubo esayidini layo nakhona lokho indaba yepolati lapha upolati lapha ungathi yabheka wonke ama officials okuyiwo aphethe lowo mdlalo wepolati ngabezani uPF wabuya bebe ngonompembe wabuya bebe ngolaisman wabuya bebe ngabadlali phakathi enkundleni so yonke decision ethatha lapha fanele ithathwe ngokufavor izani uPF that's why MDC ngiyabantu abahlakaniphileyo abafundileyo bedinga ukuthi kungene nelele ezinye izizwe ukuze into yaseZimbabwe ilunge so ngithanda ukuphikisana lawe ke wena okhulumayo ozibiza ukuthi ungifundisi kodwa ukhuluma imbudane nje into engazwakaliyo kuyangimangaza ukuthi uphuma emzini onjani nabantu bakho bathini uma bekuzwa ukukhuluma imbudane efana nale uthi wena iMDC iqamba amanga ukuthi imota kaChamisa yadujula uthi akudingi ukuba lesocha ukuze ubone ukuthi imota le yachayilitshe noma yachaya kulihlamba hayi mfundisi yekela ukukhuluma into ongalalwazi layo wena umuntu weBhayibheli chumayela iBhayibheli uyekele nje ukukhuluma izinto eziqondane lezipolitiki lapho kuthaye khona ibullet ifastela ifastela lithi lichachambe lonke ngeke ube kwazi ukuthi ifastela lelithaye yithe noma yini so le nto ikhulumayo uyeke wena uma usupport iZANU PF iba ngweZANU PF uisupport nje iZANU PF yakho uyeke ukuhamba utshela umthwakazi amanga
kustudio 7 basakaza abahle linjani kulabalake yabi audio yakayisavula kanzi ukuthi wahamba njani kulini ngizama ukuphibela akusangeleki hhayi kubuhlushe uyazi ukuthi impela bawubuntu osupport iZANU osizwa abantu ngendlela abakhomenta ngakhona ey'ncinyweni lapha kuma-audio akazi ukuthi usuke umuntu olenhliziyo yenjani inhliziyo yakho suke ukuthi iyalilana mpeli yokubulala ngoba abantu bayahlupheka abadala bayahlupheka uze umuntu ezithi ngikhuluma ngapha nihlekezele ezinyembezi lapha egangeni akazi abantu ababekha khona kwenzakalani wena kodwa ukhona ngapha eZimbabwe kumnandi uyagiya ugiya ngapha leso sikhipha sakwe siyelwa kumnandi kuwe ayi kodwa ngabe kuyasifezeka konke lokhu kukhulunywa ngabantu shuwa abantu bezalo kususela kuyimnanga kwakhona ngale kusiyakutshabisa uNkulunkulu nje abangenele nje bonke ngepunishment wonke abapanishe bonke shuwa asikhulule ebuzimeni sikhipha sihluphekile bantu benkosi ngezabi shuwa kanti laba abantu banjani bantu ayi alokuzima lokhu alokuzima shuwa ukuthi ufisele ukuthi ngapha wathi uvuka uzothi omnye umuntu ufile endaba yokuhlupheka nje ayi abantu bezalo kabasixolele shuwa basuke nje embusweni banikeza abanye abantu ijazi kusinokuthethelwana nje shuwa awo bantu
sanibonani bantu bakhithile njani ngezindawo ngezindawo hayi kodwa abantu bakhithe akula muntu ongaliboni ukuthi ilizwe lakhithi lihlule ilizwe lezimbabwe liyaphela bantu liyaphela ilizwe liqedwa yisela leli mnangagwa leli umnangagwa sefakela abantwana bezimbabwe ihlazo yikho ubona amahoveti etoyitoya so yikho ubona amahoveti edemonstrator ebotshwa enjalo sebevukile abanye kabalanyawo abayaqhula bafuna itreatment kodwa bayabotshwa kuthi abayejini ukothiwa ngupresident umnangagwa lo president ungcolile lo isela leli lingcolile leli lo vele ngeke wafaba ngupresident akula president onje so umuntu obopha abantu asebegugile njengalabana ebabopha mpela akodwa ishemu lomuntu lo amnangagwa shemu mpela kodwa iqiniso liyavela ukuthi ilizwe lelavele lalingavalelwa ngecorona ilizwe babevalele ububi babo bevala ububi babo beqeda bethi corona lelana vele asolizwe elalingavalwa kuqanjwa amanga kuthiwa kuvalelwa icorona ngoba icorona izala uPF umkhuhlane izala uPF obonwa ngumuntu wonke ongalaphekiyo umkhuhlane oqeda abantu khuluma kanje bavala ilizwe bona balezidumbu ezingaki phansi balezidumbu ezingaki bevala ilizwe bethi corona corona loba kungatibalwa inamba yabantu abavule icorona leyo kubale izidumbu zabantu bezala uPF uqathaniswe sibone ukuthi izidumbu eziningi zabobani ngoba iqiniso inamba yakhona ezala uPF ngeke uyithole abantu baningi kakhulu abulawa ngabantu labo abanye abantu babanyamalala itayizamara banyamalala lamanje abantu bathotshwa bathunjwa banyamalala inamba yakhona ngeke uyithole ukuthi bona abantu ababula izana uPF bangani badlula vele icorona kachana corona ifika izulu le
sanibonani bantu baka Studio 7 ngicela ukuthi nxa ngingakhuluma indatshana yami bakithi ngizwe khuluma emoyeni ukwenzela ukuthi ngibe kwazi indaba zami ngazingenisa njani ngiyacela sibi lapha ngikucela ukuthi mina ngomunye wabalimi lapha emato so ngomunye wabalimi ukuthi sithole ikhomba nakusonto elulu kathi sizulu iyathwala iwithi yethu iwomile isemasimini iwithi isilime sithi singavela sinethwe sihle simile khonapho singasadleki
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 wezemelika. Ezinye izigaba zelemelika ziqhubeka zisiba lenani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eliphezulu lanxa ilizwe lonke jikelele selilamanani aphansi. Isigaba se-Texas yiso esilenani eliphezulu elabantu abedlula amakhulu amabili 237 ababulewe yilumkhuhlane izolo nje kuphela. Siqoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas, umnumzana Jerry Twala Jackson, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Msakazi, igciwane leli elithulela umkhuhlane weCOVID-19 kubonakala lokhu lisasekhona simile ngoba abantu babonakala lapha kubomabonakude la kumaphephandaba. Kanti-ke nje labantu nje sibaziyo kukhona lapha nalapha sizabe lokhu bekhala ngakhona ukuthi hayi ngapha umkhuhlane lo usuke wasihlasela emulini ngapha ngakho-ke ngingathi umkhuhlane usekhona sibili kodwa kakusafani lasekuqaleni kungathi nje usuwehlile kancane nje.
Indawo ezifana lamabhawa sezavulwa yini njalo abantu bayagqoka amamaski beqhelelana na?
Nxa sikhangela indawo ezinjengezindawo zokuzilibazisa kakhulu indawo ezinjengamabhawa awe maningi kangako amabhawa avalayo iningi lawo nje behlisa inani labantu abangaba khona phakathi kwendawo lezi zokuphuzela utshwala-ke. Kodwa-ke nje eziningi zakhona mpela bezisekela abantu bangene uthwele abantu bezihlalele laphana bengafakanga amamaski. Kanti-ke ungababuza ukuthi kungani bengafaka amamaski batsho ukuthi khona ngoba bahleli lapha yindawo le yokuphuzwa khona kuyadliwa uzodla kanjani mhlawumbe uphuze kanjani ngapha ufake isifonyo emlonyeni. Ngakho-ke nje labomthetho mpela behluleka kakhulu ukuthi bangayithini le ndaba. Ngakho-ke sinazelela ukuthi indawo eziningi kakhulu sezibuyele esimele sasizo zona before umkhuhlane uqala noma yebo sisazi ukuthi umkhuhlane lokhu khona lokhu bekhuluma ngawo kanti ke leminyango yabo lapha uthola befakile ibhakani elithi umuntu onke kagqoka isifonyo kodwa ke lokho kunzima ukuthi kulandeleke ngoba nje ukugqoka isifonyo ngapha esidla enatha
umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seDallas eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Ibandla leZANU-PF lamukela imbiko yesithunywa seUnited Nations unkosikazi Alena Duhan othi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yeZANU-PF zesulwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilo ntungameli Nkomo.